kubathengi nxa i-inflation iyehlile abathengi isikhathi esiningi abakhangeleki i-statistics yokuthi on the paper into zinjani, bakhangela i-actual buying ukuthi nxa sebengena esitolo nxa i-inflation iyehlile bakhangelela labo ukuthi kube lomehluko kuntengo yezinto.
Kodwa khona nxa sikhangele lezi nsuku lokhwana okuthiwa yibhasikiti yemuli, imi njani?
Ibhasikiti yemuli sijayele ukusebenza nge-family of six. Khathesi wa-finalizing ka-July, since wa-mid-July asikayiyenzi. But nxa sibhesa ngekajuni, it's around $500. Iyabe plus or minus rounding that figure.
Kodwa nxa sikhangele bona abantu abaningi bayenelisa yini ibhasiketi leli?
Ya, abantu abaningi abayenelisi ibhasiketi leyi in terms of ama-actual savings abo, lama-salaries abo. Abantu, they are still living below poverty, that I'm lying, abantu abaningi.
Ungathini kubathengi ngesikhathi lesi kulokudubeka okunjelizwe?
Kubathengi into sizelela kubathengi kakhulu ukuthi nxa bethenga babathengi ngonanzelelo, bakhangelisise izinto bathengayo. Then nxa sebethengile indlela abaspenda ngayo, uyabona Chris, zikhona ezinye imuli ukuthi efini behlupheka kangaka, but every day bayalahla isitwala. Indlela abapheka ngayo, baze bapheke isitwala esidlula esifana ukuthi sidliwe, oro bapheke isitwala singahambelani lesitshebo sakhona. Abantwana begcina bengasuthanga, belahla isitwala. So abathengisi ayisho bathi nxa bethenga into besebenzisa into yonke, bakhangelela ukuthi abasebenzise into bagcine becitha into zonke, kungcono zihambelane. Ninike just i-example yesitwala, but izinto eziningi ekuthi abathengi at times bayalahla imali zabo. Ukhangela like ishezesa, abathengi bayakwazi bayathenga amagesi, but uyathola abanye belayitha i-stove the whole day singacishwa. Into yamanzi bayabhadala, uthola abantu bayavula ithe the gas iplate one ukuthi afake amanzi edishini, uyayenza ukuvula itepu amanzi ephuma alahleka amaningi. So izo ezinye izinto ezincane sezizama ukukhuthaza abathengi ukuthi whilst imali sesiyisuzayo ilutshwane, kungcono sibe le ndlela enhle ukuthi sizame ukuyidonsa leyana ikhave imonthi yonke. I-budget yethu should cover imonthi with the little we have, sistretche ngendlela yokuthi izasifikisa ku-next payday. Lokhu kuyayenzwa through ama-spending patterns abo.
Unkuthazo bani ongayipha uZulu nxa sikhangele ukusilela kwemali emabhanga lapha, kuyini abangakwenza?
Amabhanga yeqiniso imali ayitholakali, and izulu isikhathi esiningi bachitha ama-hours amaningi becure kubank. Inkuthazo ngilayo isikhathesi abantu sokule ndlela ezisetshenziswa ezinye umuntu engabambanga imali, ama-bank transfers, ama-eco cash lawo, i-mobile money transfers, ama-swipe machine, ama-ara konke lo indlela izulu lisebenzise indlela zonke lezi. At the same time sifuna ku-advisor ama-responsible authorities ukuthi abantu walithi nxa sebesebenzisa indlela lezi, labo bayehlise intengo, what we call ama-service charges, okusebenzisa ama-transfers lezinye into zonke lezi.